amukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mthazi labalalele.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje njengoba sisevikini leKhisimusi, ngitheke sikhangele yona indaba yeKhisimusi ukuthi iyini. Ilizwi lethu sizakhumbuzana ngaleli elikuMathewu isathuko sokuqala indima amashumi amabili nantathu, Matthew 1:23. Lapho okulamazwi athi intombi iza kukhulelwa izale indodana, bayiqamba igama eliEmmanuel, ngokuhunyushwa okuyikuthi uNkulunkulu ulathi. Ngithanda ukubana ke sikhangele nje namafitshane ukuthi la mazwi kambe atshoni xa sisiya eKhisimusini. Amazwi la sikhangele lele lithi intombi, iBhayibhili kalithi uthi owesifazane, liyaqamba lishaye enkanda lithi intombi. Intombi ngesintu ngowesifazane ogcweleyo ongakabi lokuningi okungananathiselwa kuye. Umuntu osiqu sakhe siyamukeleka ongela kungcola okuthile. Lokutsho ukuthi nxa sisiya eKhisimusini kumele inhliziyo zethu zibe ngezihlambulukekileyo, ezingagcwalanga ububi, ezingela nzondo, ezingela bugovu, ezingelalo uchuku lokuzwisa abanye ubuhlungu, ezilako ukubekezela, ezilothando, ezilokuthethelela, ezokubekezelelana njalo. Yikho ke iBhayibheli lithi uJesu wabuya ngentombi eyayilakho khona lokwenza lokutsho ukuthi yayiyintombi eyayibukeka isamukeleka ebantwini. Inhliziyo zethu zinjani? Vele bakhona abantu abaziwayo isigaba ngesigaba, indawo ngendawo, abalenhliziyo ezingahambelani nobuntu, ezingelabuntu, ezingazake zikhangelelwe ukubana zingaletha ubuhle ebantwini. Qakathekile ukubana umuntu azihlole enhliziyweni yakhe ukubana nxa sisiyangena eKhisimusini siyabe sisidla, siphuza, sisenza konke, kodwa konke lokhu akutsho lutho. Into enkulu nxa siye eKhisimusini kuhlola inhliziyo zethu ukuthi zinjani, inhliziyo ezingathwala into enhle njengomesiya, njengomsindisi womhlaba. Yikho ke kuthiwa baza kumetha igama elu-Emmanuel. La mazwi aphuma emlonyeni womprofeti u-Isaya uJesu engakazalwa, leli gama elithi uManuel itsho ukuthi uNkulunkulu ulathi. Kutsho ukuthi labo bantu abale nhliziyo ezinhle uNkulunkulu uza kuba labo izikhathi zonke. Size ngikhumbule umzukulu wami wethiwa lelo gama ngobana abazali bakhe bebonga ubana uNkulunkulu labo, lanxa izifuyo zicuba, ilanga litshisa, izulu lisilela, indlala ibhahlile, uNkulunkulu uqobo ulathi. Sasoza sifulathele nxa singena sisazi ukubana inhliziyo zethu zihlanzekile.
Kuyiphethe mfundisi.
Icolungileyo wena ongehlula lupheyiswe enkosheli uYesu Kristu. Ngasisondela esukwini lokukhumbula kuzalwa kwendodana yakho okukhulu ngaphezu kwakho konke, izipho esizazifana lokudla esizakudla, lokwethekela esizakwenza. Cela ubana ufike inhliziyo ezihlambulukileyo kuze kuthi labasibona bakwazi ukubana nampa abantu abahamba loNkulunkulu. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga, ngithatheleli ithuba ukufisela abalaleli bonke iKhisimusi enhle engelangozi. Ngiyabonga Nkomo lawe labasazi bonke beStudio 7, ngifisela iKhisimusi enhle.
Hayi, siyabonga mfundisi, kube njalo lakuwe.
Ngiyabonga, ngizibongela njalo.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamili Nkomo.